Kungalesi sizathu uhulumende athi usekubone kufanele kubunjwe isikhwama sokubuthanisa imali ezosiza uzulu wezempila kahle eNational Health Fund. Ngesikhathi esethula obekuphezu kokuhlelwa kwemali kahulumende ibudget ka-2017, umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uchasise kabanzi kuba kuzosebenza kanjani lokho, ethi le izoba imali ezobuthaniswa njengomthelo wamasenti amahlanu kudola linye obanjelwa umuntu lapho ethenga isikhathi sokukhuluma kumakhalekhukhwini i-airtime. Lokhu kuza ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle luqhubeka luswela imali yokusebenzisa osekubangele ukudubeka kwabantukazane abanganelisi ukuyadinga usizo kwezinye izibhedlela ezisebenza zizimele ngoba ezikahulumende zingelakho okudingakalayo. Umgcini sihlalo wekomidi yedale lephalamende ekhangela ezempilakahle uDr. Ruth Labode uthi kulinyathelo elincomekayo eselithathwa nguhulumende.
Mina i-health fund levy ngiyayemukela. Ngiyakwazi ukuthi sokuzangezelela ubunzima ebantwini. Nxa uthena i-5 cent lana, umuntu uyabe vele ethembe ukuthi uyajusa ngedola. So izaba into enkulu, but into engiyithembileyo ukuthena ekucineni abantu bazathola imithi esibhedlela. Especially imali le ingasiwa ekuthengeni imithi yezibhedlela kuzalungisa indaba.
Ethi leli nyathelo lizosiza izibhedlela ukuthi zisebenze ngendlela eqondileyo.
Asithini kusebenza abantu abayi 7 million bathenga ama airtime ngedola kanye ngelanga, uyabusudonsa imali eningi kakhulu lapho. Imali enganceda isibhedlela, especially ama central hospitals lama provincial hospitals adevele swela amadesa ngcono ngoba kuthemba amadoni.
Kodwa usenator weMatebelele North unkosikazi Sibusisiwe Buda Masara uthi sizoyicela isivuthiwe engamthembi lohulumende weZANU-PF njengoba ziziningi inhlelo asethe wazisungula okubalisa olokutholisa uzulu wemaphandleni amandla kagesi angakaziqedi.
Kakhuluma ngezinto ezibamba kakhulu isisu izikhwama zethu ngoba sithwele nzima kakhulu khonoko nje, but phela kathe sandi bona sikhuluma nge-energy levy, the new system introduced kuze neZimbabwe Electricity Distribution Company, sihlehluleka ukubhadala imali zokuthi silashe ezibhedlela.
Umnyaka ka-2016 ubone uqonga kwenani labahlaselwe yimikhuhlane yesihudo okufana le-typhoid kanye le-cholera. Ingcweti kwezempilakahle zithi okwethusayo yikuba lokhu liqhubekela phambili udubo lwemikhuhlane yesihudo ikakhulu edolobheni leHarare kungekho okwenziwayo ukulungisisa imbangela. Umqondisi wohlangothi lwezokwenqatshelwa kokuqhamuka kwemikhuhlane kugatsha lwezempilakahle uDr. Portia Mandangazira uthi le ngenye yemikhuhlane engenqabeleka nxa imali ikhona eneleyo.
At least the joy of it is not the whole country is at risk of cholera. We have
uDr. Mandangazira ethi zike zabakhona izehlakalo zokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera ekuqaliseni komnyaka ngozibandlela lonhlolanja endaweni zeChiredzi. Kuthi emwenezi bekungesifanayo uqhamuka kokuphela lomkhuhlane wesihudo sekholera. Kungalesi sizathoke uDr. Mandangazira ethi kumele kudingwe indlela zokuvikela uzulu kulomkhuhlane, kakhulukazi kulezo ndawo lapho wande ukuqhamuka khona ilizwe lonke. Abezempilakahle bathi luke lwaqhubeka udubo lokuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo ebantwaneni abaleminyaka ephansi kwemihlanu, kodwa bethi kube lenguquko ngalomkhuhlane ebantwaneni abaleminyaka engaphansi kwemibili ngemva kokunikwa umuthi wokubavikela owe-rotavirus. Abezempilakahle laba bethi kumele zilungisiswe imbangela zemikhuhlane yesihudo okunjengokutholiswa kwabantu amanzi ahlanzekileyo. Bathi bezindutshwana izehlakalo zemikhuhlane etholakala ivelela kuzifuyo loba inyamazana zendle ezifana lobhova loba i-anthrax. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.